Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 16 kuNhlolanja 2020 uKeeps Duve. Endabeni zethu lamhlanje, uMnumzana Energy Muthoti umsekeli obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende weZimbabwe ukuthi uMoyi uMorgan Tsvangirai wayengumthengisi.
Akulanto eyathengiswa nguTsvangirai, akulanto eyathengiswa yiphati kaTsvangirai. Abathengisayo ngomnangagwa wasebethengisa ilizwe ngamabhasi angu-300 eBelarus.
Kodwa ibandla le-ZANU PF lithi engabe ezikhuluma into senhlizweni yakhe.
Engakusho ukuthi yabona ekukhulumeni omunye lomunye uyakhuluma okungabe kuye, angisho. Kodwa sina ngokwazi lethu ukuthi ibandla le-ZANU PF ibandla elihlonipha wonke umuntu.
Bayalamba okumangalisayo abantu abaningi kobulawayo.
Akulanto ebuhlungu njengendlala. Indlala yakhona futhi idalwa imali yakhona kayisatheni. Akulanto ebuhlungu njengokuswela into engene esini ukuthi udle.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UMnumzana Energy Muthoti umsekelo womphathi ntambo wezokwethulwa kwemimpiko kuhulumende uthi uMoyi uMorgan Tsvangirai wayengumthengisi. UMuthoti wethule lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho athe uTsvangirai wayefuna ukubisela emuva inhlelo ezaphawulwa ngabalwa impi yenkululeko. Uphinde wathi uTsvangirai wakhalela ukuba amazwe entshonalanga ethese izijezo zenoto abalandeli bebandla leZANU PF. Uthi uTsvangirai wayithanda abamhlophe okwedlula abantu abansundu ngenxa yezenzo zakhe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixhume uMnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edalela esiPhalamende.
UMthodi, abantu abanjengami sinesihlahla ukuthi ngumuntu esimaziyo, simazele eduze, ngumuntu esihlangana laye esikhathi esiningathi ePhalamende kodwa kodwa kanye nakwezinye indawo. Ngumuntu vele ongani kakwananga engqondweni yakhe. So ngamuzwe ekhuluma kanjalo kutsho ukuthi sabe sesifikile isikhathi sona lesana sokuthi athole amaphilisi akhe okungakwani ingqondo. Ngoba into eyaziwa ngumZimbabweni wonke ukuthi akulanto eyathengiswa nguTsvangirai. Akulanto eyathengiswa yiphati kaTsvangirai. Abathengisayo ngomnangagwa wasebethengisa ilizwe ngamabhasi angu-300 eBelarus. Abathengisayo yiZANU PF asebethengisela amamayini wonke kuChina. UMorgan Tsvangirai kazange ethengise lutho. UMorgan Tsvangirai ngumuntu owakha idemokhrasi ngaphakathina kwaleli lizwe. Ilizwe leli lizamkhumbula kuze kube nini lanini, ngoba akekho umuntu wayenza ukuthi kube lo mbuso wabaningi, kumbe at least ukuphikisa kuzwakala ukuthi lakho kuyavunyelwa ngaphakathina kwaleli lizwe ngaphandle kukaMorgan Tsvangirai. Uyihero.
Yes, yabona njalo uthi uTsvangirai wayefuna ukuthi abisele emuva lokho kwakuhlelwe ngabalwa impi yenkululeko. Kambe kunjalo?
Hayi, kuthi nje uMthodi ungani ngakwazi nokuthi abalwi benkululeko balwelani. Into abayilwelayo babelwela ukuthi khona kungabi ngumbuso womuntu munye, kumbe ngumbuso wabancindezela. Babelwela inkululeko. Inkululeko ke yiyo kanye uTsvangirai aqhubekela phambili ngayo. Naye sesithi kasikhululeke, ukukhululeka kwethu kube ukukhululeka impela, okutsho ukuthi khona kungabi le party eyodwa. Lokho esiyabe sikukhulumile akuphikiswa ngomunye umuntu. UTsvangirai is a war veteran in terms of i-democracy war yethu esingeneyo njengelizwe leZimbabwe. So lokho okukhulunywa nguMthodi, hayi ukukhuluma nje njengoba ngishilo isigulane ekumele ukuthi ngabe siyahamba siyethatha amaphilisi atho isikhathi esisekhona.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda umele iBinga North edalela ePhalamende. Sixoxe laye eseBinga. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU PF.
Engakusho ukuthi yabona ekukhulumeni omunye lomunye uyakhuluma okungabe kuye, angisho. kodwa sina ngokwazi ukuthi ukuthi ibandla lezamthetho ibandla elihlonisa wonke umuntu njalo singananzelela inkulumo zabo zikhona ngabe kuzikhuluma nje kukhona ukuthi umuntu uyakhuluma emelele ibandla ukuthi umuntu wesikhathi uyakhuluma owungumbono wakhe umuntu angekakuphikisi.
Ye, siyabona njalo lokuthi ubeke wathi khwenyangazana uTswangirai wayethanda abamhlophe ukwedlula abantu abamnyama kungabe kuvume njani kulokho?
Njengoba ngijike ukuthi ezinye inkulumo ngisho ezisuka kwesikhathi zingahambelani lokubona komuntu okunjengokuthi uma sidlala ibhora kukhona ukuthi sadlala ibhora lirayithana lapha nalaphana lenkulumeni kungaba njalo kwesinye isikhathi kodwa into ebakhona esidala ukuyinanzelela ukuthi inkulumo ezinjalo zabe zingaphonsi zihlabanise abantu kumbe abantu balwe ngendlela ukuthi abantu sebesuke bathethisana lenkokheli ezi kunjalo nje lathi kwesikhathi sikhuthaza ukuthi lathi sinomkhokheli wethu asifuni ukuzwa abantu bemhlukuluza ubaba u-EC sabe sifuna ukuthi ahlonitshwe njengoba engikhokheli welizwe ngaleyo ndlela lathi sabe sikhangelela ukuthi ezinye inkulumo ezinjenga ezingabe ziletha ingxabano phakathi kwabantu bezimbabwe sabe singakhangelelanga ukuthi zivele emlonyeni wezombangazi kwaba elizweni.
Ye, kukhona njalo akhulume ngakho okwezijezo zenoto uthi kwenziwa phela umuyi uTswangirai ukuthi ubuye lezijezo zenoto kwelezimbabwe linavele likubona njani njengebandla kodwa?
Ya, kodwa uma sizigayela phela laphana kukhona ukuthi kulezinye izinto ongazinanzelela ukuthi ngesikhathi sithatha umhlabathi laphana kukhona abantu ababehambisana labelunga ngisho besithi ukuthi no umhlabathi lowo ukuthi lize liwuthathe linayenzani lokhu nalokuyana ngibona ungani le asiyo nto esingayibalekela ukuthi kukhona ubufakazi obukhona obugcweleyo ukuthi waye babekutsho bona ngembono yabo kodwa lapha sisitsho thina ukuthi bona izijezo zenotho lezi zingabe zabuya ngemva kokubana zicelwa phela ukuthi azibe khona zicelwa libandla elithize kodwa asingeke sithi umuntu othe usuke wathi kodwa singathi ibandla ilela lizenzalo.
Lo ngumnumzana Maleki Nkomo okubandla leZANU PF. Nanku njalo umbono kamnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa.
Ukuthi iproblem into zakithi ngale ulaka abantu basebenzisa ulaka kunokuthi basebenzise imizwa ezoyenza ukuthi izwe lakithi liye phambili ngoba ungananzela inkokheli efana noTswangirai inkokheli yayisenze ukuthi abantu bathi to unite kancane ngoba khonaphana nge-GNU behlangane nomgabe bahlanganiswa ngamazwe amakhulu especially eSadat sabona into yokuba notshintshonyana ezweni lakithi abantu babe sebeluze i-hope completely but ukuhlangana kukaTswangirai nebandla naleli vele elibusa iZANU PF kwenza ukuthi kube nomehlukonyana namatitsha esengena nayo kuma-supermarket aphume namabhasikitini kudlanyana okuthile so umuntu mase sithi yena buya ne-personal opinion yakhe njalo iwisela onke amadlenza nalawo emuva.
Siyabona njalo uthi uTswangirai nguye owaletha izijezo zenotho kambe ungathi nakhonokho
umthondi yena lo inkulumo yakhe yona ngokwayo mawukhangele i-sanction ngesingayo ngoba i-sanction ma ichaya wonke umuntu ayichaya ukuthi kunomuntu mhlawumbe okhokhela okhokhela uTswangirai noma umgabe konke kuyafanana sihlupheka sonke nje abantu ezimbabwe sihlutshwa yiyo le nto ethiwa i-sanction so amazwi kamthondi lawo amazwi angaqondanga umuntu ongahlakaniphanga.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa sixoxe laye esebhilitane kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Energy Muthodi. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kumele kumiswe abantu bonke abadabuka kwele China ukuthi bengabuyi kwele Zimbabwe ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 endaweni ye-Wuhan. Ibandla leli lithi kumele njalo abadabuka kwele Zimbabwe bangahambi kwele China ukwenzela ukuthi kungamemetheki umkhuhlane lo. Ibandla leli lithi likhathazwa ngumbiko kahulumende othi abantu bavela kwele China bayavunyelwa ukungena elizweni babe sebezihlalela ezindlini zabo santando lokho kubizwa ngesilungu ngokuthi yi-self quarantine wenzela ukuthi bengamemethekisi umkhuhlane lo bewuthwele emzimbeni kodwa ungakabahlaseli. Ibandla leli lethule lokhu kulandela umbiko othi kulezizalwane zakwele China ezilomkhuhlane lo ezikwele Zimbabwe. Uhulumende ulandule umbiko lo esithi akula muntu ole coronavirus COVID-19 kwele Zimbabwe. Abantu abanengi sebetshona bedinga impupho nsuku zonke kobulawayo. Ngesikhathi uZulu ibhekanele lendlala embi ebangelwa yikuswelakala kwezulu okwenze ukuthi kutshe izilimo endaweni ezijeneyo eZimbabwe lonyaka. Njalo lokungavuni kahle amabele eminyakeni edluleyo. UBathabile Masuku usethulela loludaba.
Akumangalisi ukubona abantu befole ngobunengi babo bedinga impupho elentengo ephansi esekelwa nguhulumende. Impupho le ibiza amadola angamachumi ayisikhombisa lanhlano, i-$75, elesisindo samakilogram alichumi. Lokhu ngokunye okuveza ukuba abantu bayalamba okumangalisayo elizweni. Abanye kabafoleli impupho le ngoba kabala mali yokuyithenga. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Ndlovu ngomunye wabakhala ngendlala.
Akulanto ebuhlungu njengendlala. Indlala yakhona futhi idalwa limali yakhona kayisathengi. Akulanto ebuhlungu njengokuswela into engena esifini ukuthi udle. So sesiphila nzima ngoba imali yakhona kayisathengi. Two, le mpupha ayikho. So indlala isithwala senzima. Siyalamba, siyaswela lokuthi senzeni ukuthi siphume phakathi kobunzima lobo bendlala. Kunje abantwana bahambe bengatholanga lutho esikolo ngendlala lesila. Izinto zakhona zisathengeki ngalobo bunzima esihlangana labo bendlala. Ngoba siyalamba, imizwa ngaziyibona igcwele izindlu zingaka, abantu bayalamba, abantu bayahawula.
Unkosikazi Siphiwe Ncube uthi abantu bazavuka eseganga nxa kungaqhubeka kunje eZimbabwe.
Ukuswelakala kokudla yikho okuzasidalela ukuthi kube lobusela elizweni lethu. Njalo lobugebengu ongakucabanga loba yibuphi, ngoba abantu bazakwenza noma yini ngendlala ekhona elizweni. Uhulumende ngabe uyazama ngendlela zonke ukuthi azame ukulungisisa kusasemasinyane kungonakali kakhulu. Ngoba kunje lathi siyesaba ukuthi indlala lamasela esebezama labo ukuthi bathole okokudla.
Umnumzana Mbonisi Nyathi usekela imbono kankosikazi Ncube esithi indlala le idalwe yikutsha kwezilimo lonyaka emaphandleni lokungavuni kahle amabele eminyakeni embalwa edluleyo.
Izilimo zitshile emasimini ethu emadolobheni kanye lasemaphandleni. Lokhu kutsho ukuthi sesikhayelane le ndlala inkalakatha ngenxa yokufelwa la izifuyo ebezingasebenziswa ukuthenga ukudla. Esesibongela nje lezulu leli lisanda kuna, mhlawumbe lizavuselela amadlelo loba nje libuye indlala isimemetheke yagcwala isizwe sonke jikelele. And akulani singalwenza.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Elizabeth Ndlovu uthi ezinye imuli ziphanda ukudla nsuku zonke.
Indaba yempupho ibuhlungu okunye okumangalisayo. Impupho asiyitholi, singaze sizwe ukuthi kulempupho asiyitholi, ithola ngokwazana. Abantu abadala labantu abaswelayo sizabulawa yindlala mpela ngenxa yokuthi impupho ithengwa ngokuthi uyizwu. Angazi ukuthi umhlaba ungasiza kanjani ukuze sithole leyo mpupho, ngoba kunje ezinye izimuli zihamba 4 days, 5 days without isitshwala sona leso. Isitshwala bakithi siyinsika. Uhlupho singaze sithole kumbe ngamadonors, ama-politician bayathatha beqale befida abantu babo, sithwele nzima bakithi.
Omunye ohlala kobulawayo unkosozana Paulina Moyo uthi impupho iya ibe khona kodwa intengo yakhona iyehlukaniswa ngokuthi uphethe mhlobo bani wemali.
Impupho isezingelwa, iyazingelwa impupho lapho ithe yabakhona ikheshi iyathengiwa, kodwa ikheshi ayikho. Impupho izingelwa kokuthi oyibonileyo uma ibonile engakatshela bayoqala thenga, ngoba itholakala impupho yahlobo kodwa uma unekheshi singabuya ema-shops.
Inhlanganiso enika abalambayo ukudla e-World Food Program ithi abantu abalambayo emadolobheni lemaphandleni bafika phose izigidi eziyisitshiyagalombili, i-8 million. Phakathi kwabantu laba, abedlula kancane izigidi ezimbili, i-2.2 million, bahlala emadolobheni. Inhlanganiso le idinga imali yokuthengela abantu laba ukudla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguBathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la kushoti wa 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talks tholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sike singene okwamanje kwezamasiko.
Sinana masiko
wenzi umanje
la baba mkhulu
masiko
babelo bola
usenzi. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhuluma lo sakhelani Ncube odabuka ePlumtree. Sikhuluma ngalokho akwenzayo empilweni. Mancube unjani?
Ngiyaphila linjani baba?
Siyaphila kakhulu. Akusitshela udabuka ngapi?
Udabuka ePlumtree eChangi.
Ye, okwamanje wenzani mama?
Manje ngiyadayisa, ngidayisa ingcebethu, izinto zesintu, ngidayise amateki, ngidayise into zombeda, ama-gifted cards.
Ye, singathi khonoku-ke esingakhuluma ngakho namhlanje yilokho kwesintu okuthengisayo. Kuyini konke khonoku okuthengisayo?
Ingcebethu zesintu, namakhaza lawa awokuvuthisela amasi, lama-washing basket athungwe ngesintu.
Ukuthola ngapho konke lokho mama?
Ngiyacrossa iborder ngithola eSwaziland.
Kuyabe kutholakala njani konoko?
Kulabo mama engihamba ngisiya spoka kibo abathola zezinto zesintu, ngiyafona ngifaka ama-order, ngibatshela ukuthi ngifuna izinto ezingaka, bese ngibatshela ukuthi ngizobuya ngelanga eliso mase ngi-right, ngilama customer angaka ngifuna izinto ezingaka.
Akusitshela ukuthi okwenza wena ube lo mcabango wona lo okuthengisa izinto zesintu kwavela ngapha?
Okungenza ngibe lo mcabango nalo okuthengisa izinto zesintu yikuthi ngizalwa esintwini kakhulu, ngikhuliswe isintu, so izinto zesintu ngiyazithanda kakhulu.
Akutsho-ke ukuthi abantu bakuthenga kanganani konke lokho kwesintu?
Umnyaka lo oqalileyo kade ngisaselama-customer amalushana, ngoba umnyaka uqala so bengingakaqali ukuthi ngihambe ngistoka ngenxa yezinto zesikolo sabantu. So bayazithenga, bayafuna ngokuningi lama customer azifunayo phetsheya. Omunye ufuna like ezingu-15, omunye ufuna ezingu-20.
Singathi kubiza malini ye xa singakhuluma ngengcebethu, ziyimalini?
Ziyahlukana ngama-sizes. Kulama sizes amancane ezako-150, zilandelana 250 kugcina 300 ingcebethu, ngingakafili kungabhaka kuma-washing basket lawo esintu. Ama-washing basket ami esintu ngiwabiza 550, then bese kuthi amakhaza lawo ngiwabiza 550.
Singathi-ke nxa sikhangela konke konoko ukuthengisa-ke izinto zesintu lezi okunjengamakhaga okwetha amasi, kambe abantu basakwazi yini ukwetha amasi?
Khalofa anginalwazi emuntwini oyabe ethenga ukuthi yena uyabe kuthengela ukuthi ufuna ukuya kwenzani, ngoba abanye bathi bafuna ukucecisa ngakho babethanda izinto zesintu.
Ungavalela isiZulu utsho-ke ngokuthengisa kwakho okwesintwini lokho?
Ukuthengisa kwami khonokho izinto zesintu kungilethela inzuzo yokukwazi ukuwondla abantwana. Ngiyabona.
Hhayi-ke Zulu kandaba silo phetha lapha-ke udaba lwethu lo sakhelene Ncube odabuka ePlumtree. Ungathinela kusasa mama.
Ngiyabona.
Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Kandela ezinye ezisiyokwazina amasiko kandela amanye amasiko.
Okwamanje-ke soke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Eyita hola, yebo, mthwakazi omuhle, ikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba ebesilalo kuhlelo lwabatsha ngeviki edlule, lapho sixoxe nomnumzana Masimba Kutshera mayelana ngesimo somnotho. Ngilithembisile zulukandaba ukuthi kuleviki siqhubekela phambili ngodaba lolu, kodwa namhla kuhlelo sikhangela njalo usuku lwe-Robert Gabriel Mugabe National Youth Day olujonge ukuthakazelela intsha akwele Zimbabwe. Namhla kuhlelo silo Decent Collins Bajila, yena olwela amalungelo kaZulu elizweni. Bajila, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Ngiyabonga Michael, thank you.
Nantu udaba esilalo kuhlelo, asiqale ngokuxoxa ngosuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day olusayo mhla ka 21 February. Yini umbono wakho ngosuku lolu?
Mina ngokunanzelela kwami inhlupho ezihlangana nabantu abatsha i-Afrika yonke jikelele ziyahambelana, yikho bekungabe kuyinto enhle ukuthi ngabe sihlanganisa i-Africa Youth Day ka-1, hhayi ukuthi kule youth yase Zimbabwe kaze kule youth yamanye ama Africans ezizindawo. So bengibona ngathi yena le holiday yamhlaka 21 February Robert Mugabe National Youth Day ayivele kafiti.
Siyezwa ingcwethi ezijeneyo zisithi umumo okhona elizweni usiyenza ukuthi kube nzima ukuba ngumuntu ongisakhulayo kwele Zimbabwe. Ukubona njani lokho?
Isimo selizwe laseZimbabwe siqhubeka sisiba sibi sesiya phambili ukuthi bethole imisebenzi sekunzima. Nalabo abafisa ukuthi be ezikolo kukhanye kunzima ukuthola imali yangakho ukuthi kubhadale. Kugcina kudala ukuthi abantu beqhubeke abantu abatsha ikakhulu bezinikele dakamizwa bezinikele etshwaleni nasekubhenywayo lento ezibhenywayo ngoba akusela nto ebanika ithemba lokuthi imisasa lingaba ngcono.
Sikhangela indubeko ezikhona elizweni, kukhona na okungenziwa labo ntanga ukuzithuthukisa?
Mina engibonayo ukuthi ontanga wakathesa abantu abakhangele kulokho ukuthiwa indlela zokukhulumisana ezakulezi nsuku okuthiwa yi-IT i-ICT ukuthi abantu abasha bakhangele ukuthi imisebenzi ingatholakala njani ukuthi benze izinto ezitholakala online ekulenjini. Okunye njalo futhi ukuthi abantu abatsha mabangadeli ukusukuma bazilwele bayenelise ukuthi nxa kulento eyenziwa nguhulumente kumbe eyenziwa ngucouncilor kumbe eyenziwa ngumember of parliament kumbe eyenziwa ngu-DA abayibonayo ukuthi ayilunganga yiyo edala ukuthi kungabi lamathuba emphakathini, basukume abantu abatsha bagoqane bazilwele ngoba vele into yakhona leyi esefikiyo izalungiswa ngokulwa kuphela.
Ngaphandle kokungenziwa ngabatsha elizweni ukuzithuthukisa, uhulumende yena kumele ayenzeni ukuthuthukisa isa abatsha kwele Zimbabwe?
Imali okumele ukuthi ngathi idalela amathuba abantu abatsha iyaphela ngelokho ukuthiwa yi-corruption. Uhulumende kumele ukuthi aqinise amazinyo ekuleleni i-corruption. Engikunanzelelayo yikuthi ukuhlala kukhula ama-press statement abe ephumile ukuthi awuhulumende uthe lokhu kwakufuni lokhu sekufuna akusizi lutho. Uhulumende akubonakale ngendlela ezimgceke abantu bebotshwa begwetshwa besiyahlala emajele njalo bethathelwa impahla zabo izindlu zabo zithengiswa amabhizinesi abethengiswa leyo mali ihamba isiyadala iguquko empilweni zabantu abatsha.
Hhayi, sikuzwile Bajila, ngiyabonga kakhulu ngongena kuhlelo.
Ngiyabonga.
Thakazo muhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha, kodwa lingesabi ngoba siqhubekela phambili ngodaba lolu kuhlelo The Connection ngolwesibili. Ngifisa ukuzwa kini izulukandaba ukuthi libona njani usuku lolu lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Sikhangela indubeko ezihlangana ngabatsha elizweni, kukhona na osekutshintshile ngaphansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abontanga, ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi amathuba okuzithuthukisa ke liyawathola na. Sohlangana kuhlelo The Connection ngolwesibili kukhasi lethu eleFacebook eleVOA Ndebele. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. Kwane loko namhla olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Thakazo muhle. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe. Ake sizwe ukuthi uNtukabeni Nkomo usiphatheleni namhla kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Kozintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje ke ilizwi lethu siyalithola encwadini yamakhuwo 147, sibale nje amavesi ambalwa khonapho sisukela ku-3 okufuneka khona kanje. Uyaphilisa abenhliziyo echobozekileyo, izilonda zabo uyazibopha. Uyabala inani lezinkanyezi azibize zonke ngamagama. Inkosi yethu inkulu makhulu amandla ayo, uqonda kwakhe akunakulinganiswa. Verse 6, uJehova uyaphakamisa abathobekileyo, ababi uyabawisa phansi emhlabathini. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ilizwi lamhlanje ngithanda ukubana sibe ndawonye lalabo abangene ebunzimeni obuthiyatshiyeneyo. Xa kunje nje siyakhumbula izihlobo zethu ebhinga ezahlaselwa lizwe lesikhukhula, walahleka impahla yonke, abanye basala nje bengelalutho, bakhwela phezu kwezihlahla, abanye akwaziwa lokuthi kambe ngabe bonke emndenini baphenduka bengabaphilayo. Ngenxa yokuthi ubunzima bukhona, abantu baswela injabulo, lalabo abangatholwanga izikhukhula, sengisho ilizwe lonke abalozwelo bayabakhumbula laba bantu. Sibukhumbule njalo izihlobo zethu ezingene ezingozini ezingapheliyo phakathi komgwaqo insuku ezedluleyo. Sizwile kubana abaningi abantu abalimeleyo labashonileyo engozini zomgwaqo. Inhliziyo zabo zichobozekile kilabo abasele benanza labo akade benanzwa yilaba sebehambile. Sizwile njalo siyakwazi kubana zikhona izihlobo zethu esezingenwe izigebengu emizini yabo bephuca yonke into abalayo. Baningi abahluleke ukuhambisa abantwana ezikolweni ngobana imali kazikho ngenxa yokuthi le misebenzi okumele kutholakale khona imali kayikho. Bonke abantu abanjalo inhliziyo zabo zichobozekile, izilonda zabo ziyopha. Lesi sikhathi ngithanda ukubana mina lawe ngamunye ngamunye siyenze konke esingakwenelisa emandleni ethu ukuncedisana lezihlobo zethu lezi. Njengoba ngitshilwe ingozi zomgwaqo, indaba zezikolweni, indaba zezikhukhula zamanzi, indaba zokuswela imisebenzi, indaba zokuvelelwa ngokuningi ezibhedlela, akuselapheki ngcono abantu bamadokotela lemithi yakhona kakukho. Konke lokhu kuyaphula inhliziyo lemiphefumulo yethu. Izilonda zethu zangaphakathi zophe. Sidinga ukusizwa uNkulunkulu olamandla wonke okwazi ukubala izinkanyezi azibize ngamagama ngayinye ngayinye. Sidinga ukubana uNkulunkulu wethu olamandla amakhulu abe lathi. Sidinga uNkulunkulu uJehova oyaphakamisa abathobekileyo kuthi ababi abawisele phansi emhlabathini. uNkulunkulu asize lina lonke elingenwe ebunzimeni. Obenu manqamu mathupha uNkulunkulu kasibophe amanxeba lesi sikhathi. uNkulunkulu aphilise inhliziyo zethu ezichobozekileyo. Impilo yethu sesandleni sakhe. Kuze kuthi nalabo abajabula ngokudubeka kwethu yilaba okuthiwa abantu ababi uNkulunkulu abawisele phansi. Bathi bewela phansi thina siphakama siya phambili ngoba sihamba lo uNkulunkulu olamandla wonke. Ungasoze sivumele ukubana sihlale singabadangileyo. uNkulunkulu asilondoloze, asigcine, asinika amandla okomuntu kuyedlula ukaNkulunkulu akwedluli.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, sondela kuhambe sesikhathi. Abantu bakho abatshiyetshiyeneyo kwelakithi lakwamanye amazwe omhlaba wonke, ubasondelele, ubasize ukuthi nxa bengene ebunzimeni bakwazi ukubana uNkulunkulu umnini amandla wonke. Le mikhuhlane engelaphekiyo, lezimo esibona ngathi ziyasehlula, sinqobele wena. Uhlale lathi ngoJesu Kristu uyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungameli Nkomo. Ingoma le Mlindo the vocalist umnumzana Energy Mtoti obona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende uthi uMoyi uMorgan Tsvangirai wayengumthengisi. Ibandla le MTC lithi umnumzana Mtoti uyahumana. bayalamba okumangalisayo abantu abaningi kobulawayo. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje, olivalelisayo ngukhiphi sithube ngisithi asibaneni ngopha 6 ekuseni.